Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 26 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini.
Kungakhathalekile nokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Esinye isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso njalo kulabanye odokotela okumele bacutshungulwe.
Unick Mangwana isiphathamandla esikhulu ku-government, so into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esezidlelwe izifuyo eziningi.
Abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu, hayi kuyasabisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare. Ugatsha lwezempilakahle luthi laba ngababhubhe kusukela ngolwesihlanu. EHarare kufe abangamachumi amane lasithoba minwembili 48. Ababanjwe leli gcikwane bedlula amakhulu amathathu 326 elizweni lonke jikelele. Asebebulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eyodwa 1075. Siqoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo. Siqoxe lomela isigaba seSouthern eHarare edalele parliamente umnumzana Peter Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi eHarare kube lenani eliphezulu lababanjwa kumbe ubulawa ngumkhuhlane we COVID-19.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini. Abantu balenkani kube sokusithi layo uhulumende abantu abadala abafaka layo imithetho yokuthi hlalani ezindlini bayezayo amaphathi kwaye nomuntu omdala enguye oqalayo ukuthi khona bayeza into zokungezwa bebulalisa abantu kangaka pho abancane bathini. Kadesi ungakhangela ukungabafana okuncane lokugcwele ezitradeni akulaya amamaski akabala amasanitizer umuntu uvele kakhwanisa ukuhlala ezindlini. Besokusithi labo abanye abaninginingi njengoba ukwazi ukuthi khona kadesi abantu abaningi abala msebenzi bayazisebenzela, uyabe sithi ukufa kungcono kunokuthi ngife ngendlala labantwana endlini. Ulandlord layo uyabe efuna amarenti akhe kuya ngokuthi khona umuntu uzwisisa okunganani nxa ungulandlord ukuthi ubontu khona umuntu kala mali njengawo. Kodwa imbangela ekuthi umkhuhlane lo ube khona kakhulu eHarare abantu vele kabalaleli konke lokhu. Wonke la magefu yachiwo elayo abantu babujona bebhoda kuphela wala nxa ungela into oyenzayo. Abantu yabe uhamba ezitaladeni lezikotshikara bebesenza imisebenzi yabo yiboyo like it is usual. So siyaphela du. Kathesi abantu laba esibaziyo yibo esibaziyo ngoba baphume emaphepheni ukuthi bafile. Abantu bayafa every day ngalo mkhuhlane.
Ubona ababanjwa leli gciwane bakhona yini osuke wabezwa abasebenzisa izihlahla besile?
Ye kakhulu, mina mbona ngathi izihlahla lezi ziyanceda kakhulu kakhulukazi. Okunathela khona okumbona kuyinto esizayo kakhulu. Mina ngabanjwa ngawo lo mkhuhlane lanxa ngangaguli ngapho ngokutshelwa lami after ama test ukuthi ngiyagula ngazihlalela endlini nginatha wona la ama herbs wona la ogarlic nginathela ngizihlalela endlini. bazo testa batawa kona akusela. Sembone vini lobe honorable ume mori mbondia upilile. Sembone lolari mavima upilile besebenzi zihlahla zonezi. So into esebenzayo lokho kwesikhiwa yebo kuyasebenza kodwa mina zange ngikusebenzise ngasebenzisa izihlahla zonezi sasukuyenzwa ngogogo ekhaya ngaphila lakade esingkhona so ayinyisho ukuthi kona abantu bayekele usebenzisa into zabo ezesikhiwa kodwa into lezi ezesintu ziyasebenza kakhulu alobani ivile umuntu ungagula phoko uhlala uziyenza konoko usenza lapha 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 siyasila engxila kudala wona lo mkhuhlane owawukhona kodwa wawungela abantu abayenzi research ukuthi wabontura mkhuhlane bani kodwa ogogo besisilisa ekhaya ngale so mbona ngathi into esebenzayo kakhulu
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare Khathalekile lokuthi unobhala ogatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana usexolisile phezu kwamazwi akhe ukuthi kulabo dokotela ababulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomu beqambizela iCOVID-19 umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi lokhu kungaba kuliqiniso njalo uthi udaba lolu kumele lukhangelisiswe uMangwana uxolise ngemva kokuhlaselwa ngoZulu lenhlanganiso ezithiyeneyo zigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association kodwa ebhala enkundleni yeTwitter izolo uMgwadi uthe ngempela bengaba bekhona odokotela ababulala iziphathamandla zezanu PF ezibhedlela ngabomu bese besithi babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 besebenzelana nabebandla leMDC sokubhubhe iziphathamandla zezanu PF eziningi ngeviki edluleyo zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lezi ziphathamandla zibalisa abaphathi ntambo bakahulumende ukuhlaziya amazwi kamangwana umntungameli inkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
ngamazwi omuntu otshengisa ukungahlakaniphi lokunanzelela ukuthi nxa ekhuluma kuyabe kuyiposition kahulumende ngoba uNick Mangwana isiphathamandla esikhulu kugovernment so into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo hayi njengomuntu abesepower njengoba siyazi ukuthi iCovid le ayibulali abantu abaku government ngibele iziphathamandla zezanu PF kuphela iyabulala labantu nje ordinary people abangaziwa umuntu esingakusola kakhulu ukuthi yena uhulumende lo wayesazi from last year ngomarch ukuthi lokhu okwenzakala kathe sikuzafika kodwa akula manyathelo abathathayo ukuthi bexwayisa abantu ukuthi bevikele abantu ukuthi bemnanzelele ukuthi ezibhedlela kule mthina engalwisana lo mkhuhlane lo so kuyadanisa ukuthi umuntu njengoNick Mangwana ebekhuluma into ezingena ngqondo ezingena msoco ezingela evidence ngesikhathi amadokotela ayiwo athwala nzima ezama ukuvikela abantu labo begula banenge abadokotela odokotela abagulayo besehluleka ukubhadala sayezabona udokotela lapha esecela izimali esilesquare day matter day unike bese sitshela nje into eziqandayo njengalesi
ubona amazwi la ephazamisa indlela odokotela abasebenza ngayo na
I think kuyadanisa kumbe ngithi amadokotela amaningi aba demoralized ngoba ngesikhathi bezama okusamandlela bonke ukuthi besize abantu ngoba siyakwazi umkhuhlane lo owakathe seZimbabwe sihluphe kakhulu wonke umuntu uzigijimisele esibhedlela kuyashota oxygen kuyashota imbhede ezibhedlela lapha uNiki ngakathesi ubuza abantu ukuthi kathi singancedisana njani kuyini esingakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kodwa yena uthola isikhathi sokuthi ebesisithi odokotela yibo ababulala abantu okwabulala abantu ukuthi bona uNick Mangwana ngesikhathi ukuthi abantu abahlala ezindlini babe senza ama party okwabulala abantu ukuthi ngesikhathi ukuthi abantu abahlala ezindlini bengahamba hambi iZANU PF yayisenza ama rally lama central committee behlangana besenza into ezijene ngoba kibo i lockdown yayingepovu yayingasiyo yabo so osekujengisela ukuthi kona i COVID ayikhethi wena nguzenzele ngumbe minister iyabamba kuphela so uNick kumele ehloniphe kumele enanzelele ukuthi umkhuhlane lo usuqeda abantu abaningi kakhulu so manje nxa esitabo abezani babulawa ngodokotela laba bantu nje makhaza bona babulawa ngobani
umnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo
Yebo 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 mthokozo muhle Zimbabwe muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe deconnection etsilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa sile ngxonxo njalo lomculi wehip hop olodumo uASAF omela iZimbabwe kumncintisano weMTV Africa Music Awards owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukanda bathwakaza omuhle lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esigabeni seMathebelele North esezidlelwe izifuyo eziningi. Ugatsha lwezokulondolozwa kwenyamazana zendle lubikwa lubulele esinye sezilwane lezi ngolwesihlanu. Sixoxe lo councilor ka ward 18 oedede rural council umnumzana Stanley Torima
abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu hayi kuyasabisa abantu basevalweni ungakhumbula umnyaka odlulileyo salahlekelwa lesisebenzi se-Harway uThomas Mpusa wathi sehlile isitimelo ubusuku wabanjwa lesilwane sambulala ama-memories lawana akagqishe engqondweni zabantu so abantu basevalweni inyamazana njengezilwane kumele ukuthi zihlale egangeni so ungabona sezihlala labantu kuyasabisa abantu bayesaba ukuhamba kwabo baye behambele evalweni ziyahamba imango yokusuka emagoli zilandele itara zize ziyofike edete khonaphana zisikhathi zikone eten of marist laphana zihambe leganga leliyana ziphenduke zibuye ezibayeni ze-CMED laphana laphana kule nkomo lembuzi so hayi umumo awurayit
manje njengezakhamizi lina lithi kwenziweni
thina njengezakhamizi sibona ngathi inyamazana nxa sezibuye ebantwini kumele ukuthi zibulawe because ziya thina sezibulala abantu yebo ye ukubulala izifuyo siyakubona but kakhulukazi sikala ngokuthi ziya thina zibamba abantu zingaswela izifuyo ziya thina sezibulala abantu so kungaba ngcono ukuthi njengoba sezibuyele ebantwini kumele ukuthi bezibulale izilwane kumbe nxabe le ndlela yokuthi bayezitshiya katshana bezidathe bezifake ezimotheni bezitshiya kumbe kusetshizarira kumbe kusegonare jou because lapha bengaziwisela futhi e-Wangi National Parks ungaba lo draw ukuthi zingathina sezikhumbule ukuthi akungcono sihambe khona ngale lapho esikhade sikhe saba khona sabambe imbuzi sabambe idongi sabamba lokhu lalokhu so kungcono ukuthi either bayazibulala kumbe bayazithwalela kwenye indawo ekhatshana kakhulu because lezi zakabe ezitshiyeneyo zalimvovo ukufa kwabantu iminyaka edlulileyo I think some 4 or 5 years ago sangeni isulwane phakathi kwemizi emagoli ngale satshaya umntwana wafa khonapho kungcono ukuluza isulwane than ukuluza impilo yomuntu so izulwane zingabuye ebantwini thina njengezakamizi mina njengesikhokheli sedate mina njengesikhokheli selizwe local government ibona ngathi kuright ukuthi ngithi isilwane kazish azibulawe zingabuye ebantwini
lo ngukansela ka ward 18 owedede rural council umnumzana Stanley Torima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eDede.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abaphathi ntambo bakahulumende abathathu ababhubhe ngeviki edluleyo abathi umnumzana Sibusiso Moyo, umnumzana Joel Biggie Madiza kunye lomnumzana Barazai Zimondi bazancwatshwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Abathathu laba babulewe i-COVID-19 baphiwa inhlonipho yesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalitshumi lanhlanu abatshaye amapholisa ayefuna ukumisa umcimbi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye owesifazana ongutsheketsha emzini wenkulumane kobulawayo ngesonto. Amapholisa athi ephathini le bekulabantu abedlula ikhulu besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Iningi labo sebebotshiwe kuthi abanye badingwa ngamapholisa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abantu Chris basevalweni.
Baba Unkomo, ngiyakubulisa nalabo osebenza labo ku Studio 7. Ngisithi mina nginesikhalo lana. Isikhalo sami sikhulu ngoba le number eyemibono yethu yeka phonse lakho nawe. Ungathi inikezwa abakhethiwe, okanti wena mawusho uthi nawe uyenelisa ukuphonsa elakho ngithi. So ngalokho siyaphonsa wethu kodwa lutho ukuthi wasakaze. So ungathi kuyinkinga kimi lokho ke. So ngani kuyamphazamisa ukuba namhlawumbe ngxenye bakhona baziwayo, mhlawumbe kune joining fee or kanjani eyokubana awakho amalungu njeni ama message abalwe nawo. Ngoba side lesikhathi nami ngiphonsa elami ngitshwe ngutshoyo, kodwa ke sizwa kunabantu thile engangike mbaqambe ngamabizo ngoba uyabazi wena abahleli beyibo abaphonsa awabo evalwa ama message. Kwenzakalani okushuthi ayikho indawo mhlawumbe engelanketha, ayikho indawo mhlawumbe engena corruption bengubeke ngisho kanjalo. Ngiyaxolisa kulapho, kodwa ke engithanda ukukusho ukubana sibanengi siyawaphonsa amazwi kodwa awabalwa wonke. Kubalwa abathile ahlala siwone siwalaleleyo, okuyinto embike leyo. Cela ubana nathi sizwakale esikusho nathi kuzwe ngabaningi ngoba kunosizo mhlawumbe kwesinye isikhathi. Ebese ngibuya lapha kunomkhuhlane lo obikwa ulugubhane osolukhathazile emazwe ngamazwe. Hayi kabi, yebo kambe ukhona lo mkhuhlane, kodwa ke indlela izinto ezibanjwa ngayo kubonisa ukubana lo mkhuhlane ulusizo kwabanye abantu, ngoba abanye abantu sebewusebenzisa ukufeza izinkanuko zabo, ukuphumelela enothweni okugoqela lena lele lakithi eZimbabwe. Ekucaleni laphayana nayo siya leyandoda ibikwa ukubana ya abuse le mali eyayizosiza. Kodwa ke kuze kube manje asizwanga isigwebo asitholile ukubana kwenzakalani. Wavele nje sezwa ukuthi uqoshiwe ubana uministera. Uthe makaqoshiwe waya replacewa ngale ndoda esithi masikhangele thina sibone kungafanele ukubana yayizofakwa kanjani ukubana ibe ngominister of health, yona ivele iphethe esinye isikhundla.
Salubonani, salubonani basakazi bama bahle, ninjani? Niyaphila lonke kodwa ngezindawo ngezindawo. Okhulumayo ngusanya ngiseGoli la eMidrand. Ya ngizalwe eZimbabwe. Ngiphila ngempozombono. Uhulumende lo wezanu lo kazange ayenze kahle. Uhulumende wezanu kayenzi kahle, otshiwe ngalaba benzi kahle laba. akayenzi kahle ngeke suke nje from level 1 until level 4 evale yonke into la eSouth Africa. Umkhuhlane lo umemetheka ngamandla eSouth Africa, kulabantu abaningi kakhulu ababanjwa lo mkhuhlane, abaningi kudlule eZimbabwe. Bathi kazange suke ezethi level 4, uthe level 3 wavula amashopu, wavula yonke into, abantu bazithengisela, bahamba kahle, baphila kahle. Lokhu kuhlukumiza abantu, kanti wayibona vele betrainela. Uyazi ukuthi laba bantu laba bezani laba ngani batrainela ukulokhuza ukuhlukumeza abantu? Waye abantu laba befuna ukuhlukumeza abantu. So ilizwe leZimbabwe ngathi vele lingenamali, lihlupheka, listruglila, lingalama, alilamali yalo. Siphila nzima eZimbabwe, silapha nje eSouth Africa ngokuhlupheka. Siyafisa lathi ukuhlala lemuli zethu, siyahlupheka. Kunzima manje ukuthi siyemakhaya, kuvalwa amabhoda, kuvalwa yonke into, kunzima ukuphila. Kunzima, siphila nzima shem. Sesiyafosta kuphela but kodwa kunzima. Siyafisa lathi ukuthi sike sihlale elizweni lakithi shem. Hayi, sicela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bezana beke bezinuka amakhwapha shem, bebe liqembu elinakekela abantu, elinakekela abantu. Abantu bahlupheka indawo yonke, bahlupheka abantu. Ma uzavalela abantu ngesikhathi sekhisimusi, abantu baqede yonke imali ngekhrisimas, abanasenti. Uqeda lapho uyabavalela ezindlini uthi badlele, abantu babulawa zindlala ezindlini. Kanti ukuthi nganikekela abantu beziphandile, but ufake umthetho wokuthi kube lama-distance, ama-social distance, kusanitize, kuhamba kuvala imilomo khona lokho okufaka lokhu ze ama-sanitize, into eziningi-ningi lezi, kuvala amakhala, yonke into, nale imithetho elokhuzeni i-COVID-19. Hhayi dan ukuthi uhluthi usuvala yonke into, abantu behlala endlini, bahlala endlini bayenzeni abantu.
Salubonani, salubonani linjani lonke izihlobo ngezindawo ngezindawo ezishweneyo. Kahle kahle celani ukuthi la ma-audio la ayeke fike endlebeni zakhe lo mnanga akho labothiwe ngalabo abangani abafundanga nje. Yebo, siyayibona i-corona khona and ilolaka futhi yavulala siyali. Kodwa-ke akusoze kusize ngalutho ukuthi abantu bahlale ezindlini phezu kwalokho bengenamanzi, bengadli lutho, bazobulawa yi-corona baphinde babulawa yindlala. So uhulumende lo akazami imali le ukuthi ayitshe imali nale ayitshontsha, ayizame ukunika abantu ukuthi bakhone ukuthola into ezokudla lani-lani eziqakathekileyo nje emuntwini. Kodwa yena okwazi kulokho ekhulume ethumela amasosha akhe lamapholisa akhe ukubane beshaya abantu, yinto ayaziyo nje kuphela nale. Hayi, akazame ukuhlonipha abantu mani, waye hlawulisa abantu ngendlela enje. So hayi, asithandazeni bantu bakithi, sikhuleke. Inkosi mhlawumbe ingasihlawukela, zizojeka izinto ngenye imini. Thanda ukubonga.
Ingelele kumahlaba ezulu wonke kustudio 7 olibingelelayo ngucuthbert Mkhwebu, isitika senhlangano yebhewula klinika ngamafitshane i-BCC eholwa ngubaba umphathisi Ndlovu. Isekela lakhe kungumlamuleli Ncube. Ngaphansi kwesigaba sikababa uBhewula esiholwa ngubaba uMadonki, ukhansila engumadala Ndebele, kubosebhuku sinoGayi Ndlovu esisebenzisana nabo kakhulu. Esicela kuwo wonke amasebhuku esingabizanga, sithanda ukubonga kubo bonke ukwamukela uhlelo lwe-BCC esigabeni. Sibuye sibonge zonke izakhamizi ezisebenzisana le-BCC ngokudonethela isigaba. Sibonge bonke ubuholi obukhona jikelele iZimbabwe yonke. Sisemathebeleleni South, eMathopo South, ku-Ward 5. Siyabonga bonke abantu abalula izandla ku-BCC bakwethu. Sisacela izandla ukuthi asidonetheleni i-BCC ngobuningi bethu, sizivikeleni kulolu bhubhane olukhona. Siyabonga wonke ama-sanitizer anikezwa imindeni mayitshonelwe, kunye lama-gloves nama-mask okuthi kukhone ukuthi kufihlakale umufi. Sibonga kakhulu izandla zenu bantu bakoBhewula, lengxenye yezakhamizi ezincedisana labantu bakaBhewula.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwenze Melika ibandla lama Democrats lihambise amaphepha okuthoniswa kukamnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe phansi komthetho we-impeachment kudale le-Senate izolo ebusuku. Idale le-The House selavota lathola uTrump elecala. Lokhu ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi kwalumthetho. Bakhona bamabandla omabili elama-Democrats lelama-Republicans abathi lanxa uTrump sesukile embusweni kumele athoniswe, kodwa kuzamele kuvote abazingxenye ezimbili phakathi kwezintathu, i-2/3 majority ngesilungu, ukuze uTrump atholakale elecala. Umbuzo ngothi bazaba khona yini abebandla lakhe elama-Republicans abazayenza ukuthi kwenelise inani lokuthi uTrump atholakale elecala na. Engatholakala elecala lokutshotshozela udlakela kulandela ukutshengisela ukwenzakala ekuqaleni kwayo nale inyanga, uTrump ulakho ukungaphiwa imali yempentsheni, njalo engasavunyelwa ukuncintisa kukhetho kumbe ukuba lesikhundla emphakathini. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selilokhu liqhubekela phambili lisidla ubhedu kwelemelika. Ukuhlaziya udaba lwegciwane le-coronavirus sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Igciwane lapha e-state se-Washington belingakhweli ngamanamba ayaphezulu kumbe lehle ngamanamba amangalisayo. Silokhu sikhona lapho nje ukuthi kuyatshintsha kancane kwesinsikhathi ukuthi njengasema-restaurant kumbe endaweni abantu bangangena badlele phakathi, kumbe abantu bangahamba emajimu, kumbe abantu bangahamba ema-church. Kubuye kutshintshe futhi kubuye lemuva. Isikhathi sonke bekuhamba nje kusiya phansi laphezulu, kodwa akulamehluko otshintshileyo kakhulu. Silokhu nje sisezindlini. Ngingathi siku-lockdown kusiya ngokuthi ukuyiphi indawo. Nxa amanamba leyo ndawo ekhwela, ama-restrictions abe ephezulu. Akuzange kube lesikhathi lapho esiye sathi thina siye sakhululwa lokhu kwaba lama-lockdown. I-vaccine inzima ukuthi uyilandele, ikakhulu nxa ungumuntu lwana osesimeni sokuthi awukabalelwa kulabo abahlatshwayo. Kukhanya ngani indlela i-vaccine le ihanjiswa ngayo ebantwini, lebantwini abamele beyithole, kayihambi ngemfanelo njengoba nje ilizwe lonke kunjalo lakhona lapha e-Washington State. Ngisengisitsho khona la manamba abantu abahlatshiweyo angiwalandeli kangako, ngoba akukhanyi ukuthi okwenzakalayo yikuphi, ngoba into yangikhona ikhanya ngani kayihlelekanga kuhle.
So, okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena lo amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani Biden uzenza kube ngcono na?
Umnumzana uBiden oza kuba ngu-president ngezinsukwana ezilandeleyo. Isolo yakhalayo ngu-president Trump. I-ovala nje isegcekeni, ngoba lami bengikhuluma lawe ngisithi mina impumela ye-vaccine kayikhanyi ukuthi yangaphi. Ilizwe lonke nje kukhanyana ukulokuxozela, sike sesabona kwezinye indawo abantu belala belindile belindele i-vaccine. Umehluko phakathi kukaBiden loTrump ukuthi uBiden ngumuntu obeku-politics isikhathi eside, njalo uke waba ngu-vice president, uyawazi amasebenzelo e-government. Uyakwazi lokusebenza labantu ukuthi uvele usehlele abantu bakhe abazakuthi bakhangile ukuthi i-vaccine izachithwa njani ebantwini, izafika njani ezindaweni ezijiyeneyo. Lapha uhlupho yukuthi okwenza ukuthi u-president Trump akhanye ehlulekile, ube lo hlupho lokuthi uya-exaggerate amanamba even engelaqiniso ukuthi ikho kuzakwenzakala.
Lo unkosikazi Priscilla Ndlovu, isivalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseSeattle e-Washington State. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF ngabomo. Esinye njalo isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.